ayibanda le MDC lilahlekelwe
ngokuchona kwababu Innocent Kurwa ubabu Innocent Kurwa belilunga le MDC sokweminyaka eminingi so silahlekelwe ingathi yena le intambama asichiye ngayo besidlaye emhlanganweni ngomgqibelo odluleyo silaye emdanini njalo kwasithatha vele kwaba yisimanga ukuthi umuntu ebesilaye imzuzwane emlutshwane sizwe ukuthi usehambile hayi lokho vele kusikhathazile kakhulu ubaba ukhuru wabengumuntu othanda ukuthi kube lokuthula abantu bebambane besebenze nzima besebenzela phela inguquko lenkululeko lapha eZimbabwe ubengumuntu obeqeqeshi ile engumuntu owayele master of science ku mathematics umuntu ebesimthembe kakhulu sikhayenela ukuthi uyobeza sifundisele abantu kuma workshop awe party ayisilahlekele kakhulu
le ngabe selikwazi yini ukuthi uzabe kwanini njalo ngapi
okwakathesi akukabi sobala ukuthi amalungiselelo anjani kodwa sicabangela ukuthi ngabekwa ngomgqibelo ulezihlobo zakhe abantwana abangaphandle kwelizwe imuli abakahlangani ukuthi besitshele ukuthi into zimi njani kodwa ngithemba ukuthi ngolwesithathu imbiko yonke iyabe isiqondile mayelana ngokubekwa kukababu Innocent Kurwa.